ekhuluma emhlanganweni omkhulu wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations General Assembly, uMongameli Mnangagwa uthe amazwe athuthukileyo akumelanga angenele endabeni zombuso wamazwe asathuthukayo. Umnangagwa uqhubeke esithi ubunzima obubhekana neZimbabwe bubangelwa izijezo zomnotho ezethethwa leZimbabwe, njalo akulalizwe elelungelo lokutshela leZimbabwe ukuba lenze njani ukuhlonipha umbuso wentando kaZulu. Lokhu kuza ngesikhathi inhlanganiso ezifana lomanyano we-EU, owe-SADC le-African Union zisithi eleZimbabwe kalihloniphanga umbuso wentando kaZulu ngendlela elenza ngayo ukhetho ngenyanga edlulileyo. Ingcitshi ezicubungula ezombusazwe zithi amazwi kaMnangagwa aveza sobala ukuba uhulumende kaMnangagwa kafuni ukuguqula indlela abusa ngayo. Ingcitshi yezombusazwe esebenza nenhlanganiso ye-People Power, uMnumzana Pride Mkono, uthi kusobala ukuba uMnangagwa akasoze wafa wavumela ukuthi owakhe umbuso ayisiwo wentando kaZulu.
President Mnangagwa uhambe eWashington kumhlangano we-United Nations, waqhubekela phambili ngokukhalakhala kwakhe ukuthi amazwe asentshonalanga ekhiphe izijeziso azifake kuye labanye abangani bakhe lalawo asebenza labo uhulumende kanye lebandla lakhe elizana uPF abancindisela amalungelo abantu eZimbabwe. Ukhalakhala lokhu hhayi sizonto engamsiza nje yena labanye bakhe, ngoba kumele bananze amalungelo abantu njalo benze ukuthi ukhetho leZimbabwe lwenziwe ngendlela esemthethweni ebhalwe ku-constitution lakuma-SADC guidelines. Lokhu balokho bekwehluleka bekwekela, yikho nje sikhangela ukuthi izijezo zenotho lezi zizeqhubekela phambili ezifaka.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcitshi yezombusazwe ezimeleyo, uMnumzana Nkosana Dlamini, othi uMnangagwa kafuni ukulalela loba ukucetshiswa ngamazwe phezu kombuso wakhe.
Ndizananzelela ukuthi elizweni laseZimbabwe akhona njalo la ma-sanctions. Ama-opposition parties kavunyelwa ukungena ezitaladeni etshengisela ngamagwaliba hatsho ukuthi belwisa kumbe besenza into besenza udlakela. Bayaliswa la ngama-sanctions njalo aphiwa inzalo yaseZimbabwe nguMnangagwa. Sananzelela njalo o-reform laba ababalisayo eZimbabwe kasilabo reform, kanti kunini amabandla athekisayo khalela eze-reform.
USenator Felix Magalela Mafa uthi uMnangagwa uzenza untando kayiphikiswa.
Umzwazwa ukufa lokhu khala njengomzwazwa, iwabayi lifa ikhala njengewabayi. Yikho ke uPresident Mnangagwa olokhu ekhuluma ngama-sanction sibona ngani ucatha ngomunwe. Thina siyazi ukuthi ilizwe leli libolile ngenxa ye-corruption yokutshontsha i-gold, saba le-gold mafia lokungalandeli imithetho esithi.
Kodwa obona ngokwethula kwembiko kubandla le-ZANU-PF, uMnumzana Farai Marapira uthi ibandla lakhe liyathaba ukuba uMnangagwa wethule umbiko oliqiniso.
Mnangagwa was very very correct. The United Nations needs to be overhauled. It is reflective of the colonial situation where they are master. We cannot have a Security Council which is not reflective of all the populations of the world, and we cannot have other countries making decisions on behalf of the rest of the world whilst we as Africa have got no input. It does not make sense and it cannot continue. That center cannot hold.
uMnangagwa uhambele iziphathamandla zikahulumende ezimbalwa kanye labanye abantu angena imihlangano etshiyeneyo. uMnumzana Whitney Mjivayo, usomabhizimusi oke wamiswa emthethwandaba esethiswa amacala okuqambula imali yokuphehla umlilo kagetsi kusetshenziswa ilanga laye useNew York, uthi uyazihambela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.